Usememezelo asenze izolo ebusuku umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa umemezele ukuthi umnumzana David Mabuza uzaba nguye umsekeli kamongameli welizwe. Kugatsha lwezemali ususe umnumzana Malusi Gigaba wafaka umnumzana Nhlanhla Nene owayesenza kahle kakhulu kodwa waxotshwa ngobe ngumongameli umnumzana Jacob Zuma. Ugatsha lwamapholisa lona luphiwe umnumzana Bhekicele laye owayesephose wabuqeda ubugebenga kodwa wagcina exotshiwe. Amankampani wonke kahulumende asengaphansi kukamnumzana Pravin Gordhan owasebenza kuhle kakhulu kwezemali engakaxotshwa umnumzana Zuma. Ugatsha lwezobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe lona luphiwe unkosikazi Lindiwe Sisulu. Izizalwane zeZimbabwe sizemukele ngenjabulo abaphathi ntambo abakhethelwe ingatsha ezithinta kakhulu abantu bokuza. Umgcinisihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabuthi Mabhena uthi abakutshayela izandla kakhulu ikubuyiselwa kukamnumzana Malusi Gigaba kugatsha lwendaba zasekhaya njengoba wayekhona ngesikhathi kuphiwa izalwane zeZimbabwe amapemithi oxolo.
Kodwa okuqakatheke kakhulu ukuthi ubaba uGigaba nguye owaletha lokuthiwa international migration, i-white paper ekhuluma ngamavisa amanengi esicabanga ukuthi azasiza izalwane zaseZimbabwe. Umsebenzi lo kawukaqali, sithemba ukuthi njengoba esekhona umsebenzi lo uzaqala.
Kodwa ke obese kukhathaza izalwane zeZimbabwe eziningi ibugebenga obese bufike kuzinga liphezulu okokuthi ngeviki ephelileyo izigebenga zingene enkambeni yamapholisa esabelweni se-Eastern Cape zabulala amapholisa zantshontsha imipopo. Ngakolunhlangothi abanye beZimbabwe bebekhathazekile ngokuntengantenga kwezomnotho okwaqala ngemva kokuxotshwa komphathintambo wogatsha lwezemali umnumzana Nhlanhla Nene. Isizalwane seZimbabwe unkosazana noMazulu Moyo uthi njengezalwane zeZimbabwe bathokoziswe ngabaphathintambo abafakwe kugatsha lwezemali lolwamapholisa.
Ngiyajabula ukubona uBhekicele wembisele laphayana kuminister of police ngoba ngesikhathi esaphethe amapholisa sabona indlela okwaba lotshintsho ngakhona ne-crime yabalesi bese kusiza ku-finance. Unhlanhla Nene I think wayi-right naye ngalesa sikhathi ngoba siyakhumbula ukuthi ukukhishwa kwakhe irandi lawa kanjani.
Bakhona-ke abanye abathi kwezinye ingatsha lezikhundla umongameli Ramaphosa wenze iphutha elikhulu. Intatheli yeZimbabwe uNdumiso Mlilo uthi banengo bekufanele baphume baphele uhulumende ngenxa yokungenzi kahle.
UDidi Mabuza uyazwakala ukuthi khona ngale sasengupremier waseMpumalanga kulobu golegwele obuningi obakusenzakala. Kodwa siyakwazi nje ukuthi uDidi Mabuza wakhethwa iCongress kubandla le-ANC. Kungakho-ke maybe yikho uRamaphosa ebone ukuthi kumele amfake abe ngumsekeli kamongameli welizwe.
Kunjalo nje amabandla aphikisayo asesule kakhulu idala abaphathi ntambo abakhethwe ngumnumzana Ramaphosa besithi kufakwe abantu abazasuthisa izifiso ze-ANC hatshi ezelizwe. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.